Masila la anqobe kukhetho olwedluleyo wonke angawomanyano wamabandla aphikisayo owe MDC Alliance. Umabhalane omkhulu wekhansili yakobulawayo uTown Clerk Christopher Ndlovu uchasisa ngokugcotshwa kwamakhansilala.
Amakhansila asegcotshiwe okwalamuhla, iseremoni yalamuhla kade ngiyogcoba amakhansila kuphela. Kodwa umeya lo deputy kabakhethwanga namhla ngoba abantu bebekhangelele ukuthi kuzakwenziwa namhla. Kodwa lokhu kwenzakala kumithingi yokuqala yekhansili.
Uqhubeke ethi ngeviki ezayo yikho abazakhetha amakomiti ngemva kokukhetha lokugcoba umeya wakobulawayo. Ukhansela Mzamo Dube ka Ward 25 owenketha usole umsindo ethi bakhangelele intuthuko yakobulawayo.
Hayi umsindo, hayi umsindo kwathiujayela siwujayelanga kakhulu, kodwa thina esikukhangeleyo ukuthi sikhangelele ingqubela phambili kabulawayo sisebenze kobulawayo sisebenze.
Ukhansela ka Ward 17 ePhumula usikhululekile Moyo uthe bayabonga ngokugcotshwa bayazehlisa kubulawayo.
Namhla siyabonga ngoba sesigcotshiwe, sesizaqala ukusebenza, sesizehlisa phansi kwabulawayo ukuthi sifeze lokhu abasikhethela khona ukuthi sibamele.
Kube lokuxokozela kwakuqala lamhlanje ukugcotshwa amakhansila akobulawayo. Abantu bakobulawayo bake batshengisela ngesikhathi kufungiswa amakhansila besola ukuziphatha kwawo kanye lokuthi abafuni ukuthi ikhansili ikhokhelwe ngamanye amakhansila asuka phandle kweMandebeleni. Umnumzana Ambrose Sibindi, umqoqi wenhlelo eBupra, uchaza izifiso zikaZulu.
Singananzelela abantu babuyile esithole, kuyatshengisa abantu bakobulawayo balo funa ukulangazela ukwazi ukuthi kambe ozangena abe ngumeya lodi lomsekelo wakhe ngubani. Kho libona abantu begcwele lapha. Khathesi sikhona apha siyananzela ukuthi abantu basafungiswa phakathi ama-councillors, kodwa asilaqinisa ukuthi abantu bazakhethwa nini. Kodwa ke abantu bacacile ukuthi hayi bona esabe isifiso ukuthi njengobulawayo bafisa ukuthi nxa kukhethwa umeya lomsekeli wakhe kukhethwe umuntu ophuma kule region.
Isakhamuzi sakobulawayo unkosikazi Sikhanyele Mlotsha osuka ku-Ward 25 ukhale ngokuthi okwenzakale lamhlanje akubaphathanga kuhle.
Ilanga lanamhlanje besilikhangelele njengelanga elikhulu obekumele ukuthi izifiso zethu thina njengomthwakazi, njengobulawayo omuhle, njengezakhamizi kwenziwe izinto ezifair, kodwa ayisikho okwenzakalayo. Into yokuqala bakhethe ama-chambers, bebiza benxusa ubulawayo wonke kodwa bekhethe ama-chambers. Indawo ibe ncane, sivalelwe phandle, akulanto esiyizwayo, akulanto esiyibonayo. Besile sifiso sokuthi ngaba sifake hholu kodwa kukhanya lokho kabakulandeli.
Amakhansela wonke anqobe kukhetho olusanda kwedlula agcotshwe lamhlanje, njalo bonke bengabomanyano we-MDC Alliance, kodwa ngendlela abantu bakobulawayo abakhuluma ngayo kulakho ukuba lokufuthelana nxa amakhansela la angakhetha umeya abangamfuniyo. Umeya lomsekeli wakhe bakhangelelwe ukukhethwa ngeviki ezayo ngolwesibili ngemva kwemini enkulu. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.